UTsvangirai usebenzise amandla akhe njengomongameli wabamba ngenkani ukufakwa kukaMudzuri lo Tsamisa njengabasekeli bakhe. And lokhu kwenziwe beyizizathu yena uTsvangirai labobhuru bakhe ephathini abayaziyo. Ngoba even nxa sikhangele i-constitution okuyiso isisekelo sokuthi iphathi kumele yenzeni kumbile amandla aphi ewanika umongameli uTsvangirai, ayikuvumi uTsvangirai akwenzileyo.
Kodwa ke phela izolo babe lomhlangano inkokheli amadala aphezulu awe-MDCT baphuma sokuthiwa bavumelene ukuthi kube labasekeli bona labo uTsamisa kanye loMudzuri.
Yekuhlangana bahlanganisile, kodwa size u-Secretary General wabo esithi umhlangano wenkokheli ufana ne-Congress. Utsho ukuthi ke sebethethe amandla e-Congress bazinika bona ba-amenda i-Constitution. So asazi ukuthi ke nxa sebesenza njengezane ukuthi bayabhostoza izinto bezihlelele bodwa i-Congress ingasananzwa kutshona.
Unjalo behlala izolo. Ukhanya usebenzisile futhi amandla akhe njengomongameli wathi yena ongasekeliyo lesi sinqumo sokufaka laba bobabili njengabasekeli ngalugxobi kuma-elections ka-2018 esebenzisa igama le-MDC. So zatshola ukuthi labo abagcine bevuma abanjengabemathebeleland, even imathebeleland kulawayo esupport uKhube ebonakala ingosupport uKhube, bagcine bevunyiswa ngoba bafuna ukurana on i-party tickets ngo-2018.
Ayisibo bugwala na babantu beMandebeleni?
Asobugwala, yikuzama ukuthi begcine ibandla libambene. Siyakhumbula ukuthi uNkomo chose ukuthi abe united lezanu uze kuphele udlame legugu round. So I'm thinking ukuthi babekhangele ukhetho lukala ka-2018 ngeke saba la ama-opposition amaningi. So bathi ke hayi, ngcono sigcine iphathi ibambene, kodwa sithi compromise on this. Manje singakwaziyo ukuthi ukompromisa lokhu kutshoni kwela kusasa.
Wobe wena uthini? Ubona ngani le yicompromise efana nale kaNkomo?
Kuqalisa njalo, uNkomo angiboni ukuthi esevuma ukuba part of unity government kwakuyi-compromise yakhe yokuqala. Kungabe kwakukhona nxa singahlolisisa sikulo singathola ukuthi ayekhona amanye ayengani mancane kodwa agcina selida up to a big one njengayona le ka-unity ka-86-87. Kodwa sesiphenduka futhi kundaba ye-MDC isibe ku-existence kumbe isiphile okwe-16-17 years yathesi, and sibabona sebelomkhuba wokutshintsha i-constitution. Indaba kusethusa nxa abantu betshintsha i-constitution. Iyethusa ngoba i-constitution ifanana neBhayibhile. IBhayibhile mina nxa ngifuna ukuvuka ngitshontsha kusasa, angeke ngalitshintsha iBhayibhile ukuthi ngikhiphe ivesi ethi ungatshontshi, ngoba yimilayo ekhona eyafakwayo okumele siyilandele nxa umuntu ekholwa kuNkulunkulu. Ngakho-ke nxa i-MDC isithi yona ilwela idemokhrasi, idemokhrasi iqakathekisa izinto ezimbili, izifiso zabantu abakumajority. Okwesibili, i-constitution ukuthi abantu ngokuhlangana kwabo be-form MDC kulama-principles abawavumelanayo. Kodwa ni in the past 16-17 years sibona uTsvangirai itshintsha i-constitution njalo nje. Batshintsha bafaka uTsvangirai ukuthi evume ukuthi ebuse more than 10 years ayiphiwe ekuqaliseni, sathi sibonile. Bayitshintsha ngo-2006 nxa ngaphambanise National Sports Stadium, khathe sebeyitshintshile futhi. And ukutshintsha kwakhona asokutshintsha kubhenefitha abantu, oku-intrentsha uTsvangirai in power. Ngakho kuyethusa ukuthi uzayenzani nxa sengumongameli welizwe.
Mnewethu Simba, uthi wena i-compromise, kambe kungahlala eMandebeleni abantu belokhe kuyi-compromise bazaze babe phambili bona ngasiphi isikhathi?
Uhlupho lukhonapho ekuthinini-ke i-compromise leyi ikhanya incindezela uluhlu lwemathebeleland, ngoba-ke abafowethu abangale kweli lizwe khanya bona kaba-compromise ukuthi abantu bangapha eMandebeleni bebe phambili. Ngoba ungakhangela ukuthi ngendlela MDC ekade sihlelwe ngakhona, singakhala udaba lokuthi i-succession ukuthi-ke kusuke uTsvangirai sekungena umama uMakhube. Nawe nxa sekubuye abasekeli ababili abesilisa futhi abazila ngale emasonalini kusho ukuthi ke umama kumakhophe akaselalo ithuba lokuthi athi take off.